Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesine mhla ka 10 Ncwabakazi 2017 nguChris Dande.
Lo ntungamili inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Inkokheli yamabandla ayisikhombisa abumbe umanyano we-MDC Alliance ngempela viki ihlangene okwakuqala lamhlanje eHarare.
Awusozithatha imali yelizwe engaka uye yakhi iyunivesithi ize nelizwe lakho abantu belandile akunamali ezweni akulanto ekhona yonke into vele kayiqedakali lokuthi lilize mhlobo bani.
Ukusungulwa kwekolleji leRobert Gabriel Mugabe University ngemali engange $1 billion sokusolwe kakhulu nguZulu yena othi uhulumende udlalisa imali.
Inkampani yeKentucky Fried Chicken, KFC, ilandula imbiko ethi iqatshe izisebenzi ezivela eHarare kuphela. Ekhefa layo elisanda kuvulwa eBradfield kobulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Inkokheli yamabandla ayisikhombisa asungule umanyano we-MDC Alliance ngempela viki ihlangene okokuqala lamhlanje eHarare emhlanganweni okhokhelwe ngumnumzana Morgan Tswangirai owebandla le-MDCT. Amabandla la abalisa ele-MDCT, i-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mengcube, i-PDP, iZanu Ndonga, iZimbabwe People First, i-Transform Zimbabwe kanye le-Multiracial Democratic Party. Ayiwo aloba amagama kusivumelwano sokusebenzelana. Wonke lawa mabandla avumelene ukuthi uTswangirai nguye okhethwe ukukhokhela lumanyano ukuze ancintisane lomongameli Mugabe kukhetho oluzayo. Abangene umhlangano walamhlanje bathi ubungokucanda indlela abazayilandela ekulungiseleleni ukhetho njalo lokwenza imihlangano yokwethula lumanyano ezabelweni zonke zelizwe. Ukusungulwa kwekolishi leRobert Gabriel Mugabe University ngemali engange $1 billion sokusolwe kakhulu nguZulu yena othi uhulumende udlalisa imali evele ingekho. Itale labaphathintambo eleCabinet lipasise uhlelo lokakhiwa kwaleli kolishi esigabeni seMazowe eMashonaland Central izolo. Umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo uthi baphe ikolishi leli igama likaMgabe ngenjongo yokumhlonipha. Wengeze wathi ikolishi leli lizaqakathekisa izifundo zesayensi, itechnology, engineering lemathematics. Kodwa abamabandla aphikisayo kanye loZulu bathi lokhu yikudlalisa imali kahulumende. Bathi ngabe imali isetshenziswe ukuthuthukisa amayunivesithi avele ekhona angakapheli ukwakhiwa afana leNasty kobulawayo kanye leLupane University. Sixhume umqoqi wenhlelo zebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mengcube unkosazana Rita Ndlovu.
Isizathu sokwenza into enjengayonalezile akuvunyeli ukuthi ayenze into enjengayonalezi. Yikuthi kakulanto esingayenza yona ngoba sowathatha abantu beZimbabwe wabenza abakhe zifuvele ubonke ngabantu abakhe. Awusozithatha imali yelizwe engaka uye yakhe iyunivesithi ize nelizwe lakho abantu belandile akunamali ezweni akulanto ekhona yonke into vele kayiqedakali lokuthi lilizwe mhlobo bani. Imali one, asinamali yelizwe two, imali vele kayikwendizweni khona abantu balala emabhenki akula mtsole sente esikhwameni kuphenga ngemali imali yawulayo isibu ibu ecocation lekhadini yawufika esitolo kule sitolo of course ezingathi ukuthi ibhadala i-10% kwezindawo wathi uyabhadala ngeyokukesh ukuthi abhadala i-10% of i-amount oyibhadalayo so uyefica umuntu omdala ongakana ofuna ukubulala ilizwe ethatha imali engaka eyifaka entweni yakhe ayibiza ngelizwe lakhe ilizwe lakhe aliqakathekanga akuqakathekanga futhi ukuthi yena atshengiseli ukuthi kule mali engaka ayisebenzisayo abantu bedikeka akula kudla akulalokho esibhedlela akulanto ekhona lilizwe ngelizwe kuphela
bakhona abakhononayo abathi akhona ama-yunivesithi afana labo Nasiko Bulawayo labo Lupane University aseleminyaka akhiwe kodwa lokhu engakapheli ngalokho bathi nga imali le isetshenziswe ukuqedisa ukwakha lawa ma-yunivesithi lingaba likubona ngaleyo ndlela lani
kuliqiniso khonoko uyakhangela lokho kula abantwana abamele bayefunde eLupane lokho befunda koBulawayo befundela endaweni ezinjengabo Relios zone ziyana kade yaqalisa ngithi le minyaka omingakyena leyana iyunivesithi eLupane akulanto ekhona akuphelanga lutho akulalutho olwenzakalayo ukhangele inasela leyo koBulawayo ayikapheli lokho imile endleleni and khonokho kutshengisa ukuthi asomkhokheli welizwe lonke ngokufuna ukuthi yonke into ibe ku-one side yelizwe ngobina i-national and central yona le yakukhulunywa ngayo kulapho bona abavela khona so bafuna ukutshengisela ukuthi bona kulomnye umhlubulo welizwe abavele bengalandaba lawo
unkosazana Rita Ndlovu ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube
Abafundi besigaba seMathebelele North bahamba imango emide besiya esikolo osekubangele ukuthi abazali bacele uhulumende ukuba ayakhe izikolo eziningi esigabeni ngoba umango omude ohanjwa ngabantwana ubaphazamisa kumpumela yezifundo. Okuningi asikuzweni kunompumelelo omoyo esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Lamuhla izikolo zivaliwe eZimbabwe abafundi sebephakathi kwekhefu bakhangelele ukuvula ngemva kwamaviki amane kodwa ayisibo bonke abathakazelela leli khefu ngoba impumela yezifundo ayikhombisi uhambo abaluhambayo behambela ezemfundo Inengi labafundi bahamba amakhilomitha edlula amahlanu besiya esikolo bavuka emathathakusa bebhekise amabombo esikolo baphenduke emakhaya izifuyo sezivalelwe esibayeni Unkosikazi Ntombi yolwandle ngono owemzola 3 eLupane uthi izikolo zikhathana kakhulu njalo abanye sebeze behamba kanye ngeviki ukuthi abemfundo yaphezulu abaqhubekeli phambili ngoba izikolo zikude lemakhaya.
Izikolo zikhatshana kakhulu abantwana kugcina kusenzeka ukuthi umntwana ehambe esikolo ka-1 ngeviki ngenxa yokuthi kukhatshana esikolo kakwanisa umntwana ukuthi ehambe eze efika isikolo insuku zonke izikolo zikhatshana abantwana bathwele nzima sikwazi labanye okumele beye secondary bagcina bengasaphumeleli kuye secondary sebegcina ngabo grade 7 ngoba isecondary yangikhona iyabi ngeyodwa iyabi khatshana kakhulu
ngakho-ke uthi bacela izikolo eduze ngoba labo abenelisi ukuyafika esikolo bafika sebediniwe bengasaqaphelisi ezifundweni zabo
sicela ukuthi sinakekelwe ngezikolo ukuthi sithole izikolo eduzani kube lezikolo abantwana bephumelele ngemfundo ngoba bonabo abakwanisa ukuthi behambe befike esikolo kugcina sokuyikufika kuphela okokuthi umntwana ufikile kodwa kungaselanto ayifundileyo ngoba vele uvele wadinwa ngomango wokusuka ekhaya ezeyefika esikolo so gcina sokuyuseless ukuhamba kwakho umntwana esikolo lokhuyana kungasancedanga lutho
ujaha ofunda eThokozani Secondary School Umnumzana Nkanyiso Ngulube osenkayi olula amalungelo oluntu eMathebeleland North uthi uhulumende weZimbabwe katshengisi ukuzihlupha ngokwakha izikolo ikakhulu emhlubulweni weMandebeleni.
ngoba njalo enye into ehluphayo khona apho phezokuthi behamba uma ngomude ngoba izikolo zikhatshana. Uhulumende udeploy abantu abakhulumisishona emathebheleleni. Into enye yenza kube njalo ukuthi vele baye bengazwanani lama teacher labantwana ngoba umntwana okhulumisa iNdebele akaze ezwe isiyona. So uhulumende lokwenza deliberate ngoba yi-grand plan ka 1979 grand plan ukuthi kumele badiploye ama teacher esiyoneni ngocuku lwakhe ebantwini bemathebheleleni ukuthi adiploye abantu abavele esiyoneni. Okunye okuzwisa ubuhlungu abanye vele badiploye kwapha esikolo zemathebheleleni emathebheleleni North. I saw even la matisha ama CIO.
Umnumzana Thomas Sithole oyakhele ePlumtree olwela amalungelo oluntu uthi lasemathebheleleni South babhekane lodubo olufanayo.
Ukuhamba imango emide lokhu kwenza abantwana bengasithakazeleli isikolo njalo bebone kungcono ukuthi bezidlalele. Sesibone futhi njalo ukuthi abanye badlengula emgwaqweni lapha. Lokhu kwenza ukuthi izigaba zakithi zingathuthuki ngenxa yokuthi uma abantwana bakithi bengahambanga esikolweni, bengafundanga njengoba bakhakasifundanga, kwenza ukuthi lamathuba omsebenzi uma yisesiba khona bengenelisi ukuwathatha, ukubisela muva inguquko ezigabeni zakithi.
Inani labafundi abaphumelela ezifundweni liphansi kakhulu ezigabeni zonke nje zeMandebeleni bebhekane lendubo ezimbalwa ezigoqela izikolo ezilutshwana, ukusilela kwababalisi abafundele umsebenzi, amandla kagetsi, izindlu zokufundela kunye namanzi. Ukuhamba imango emide yikho okuludubo oluphambili kuthi ngesikhathi sendlala abafundi bahle bengayi esikolo. Ngimele iStudio 7 iseMzola 3 ngimunompumelelo moyo.
Inkampani yeKentucky Fried Chicken, iKFC, silandule imbiko ethi iqashe izisebenzi ezivela eHarare kuphela. Ekefa layo esanda kulivula eBradfield kwaBulawayo. Uzulu wakwaBulawayo uqale ukukhonona ekuvulweni kwaleli kefa ngeviki edluleyo esithi inkampani le ilenkethabechabi. Vakona bake batshengisela phambi kwaleli kefa ngodaba lolu. Kodwa embikweni wethu lenamhla iKFC ithe kungamanga ukuthi iqashe abantu abavela eHarare isithi phakathi kwezisebenzi ezingamachumi amahlanu lanye abangamachumi amabili lambili yibo abavele eHarare ukuze fundisa abasanda qala umsebenzi. Ngalokho ithe abanye bonke inzalo yakoBulawayo njalo ithi abeHarare laba bazasuka babuyele eHarare bengaqeda ukufundisa abanye babo.
Kulife Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama. Sihlaziya inhlupho ezibhekane labesifazane kwezombusazwe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
USergei Udastov odume ngokulwela amalungelo oluntu kwele Russia ukhululwe namhlanje ngemva kokupika okweminyaka emine edluleyo. Uthi uzaqhubeka iphikisana lombuso kamongameli Vladimir Putin njalo ekhuthaza abantu ukuthi bengasekeli ukhetho aluqotayo lomnyaka ozayo. UDastov ukhokhele ukutshengisela kokuzama ukuvimba ukuthi uPutin ancintise okwehlandla lesithathu okulapho abotshwe khona.
Iziphathamandla zakwele Turkey zilobe izincwadi zokuthi zikhuthaza Ukubotshwa kwentatheli zindaba ezingamachumi amathathu lanhlanu ezinakanelwa ukuthi zisebenzelana lomkhokheli wokholo lwesimoslem u-Anadolu ocatshangelwa ukuthi nguye owakhokhela imizamo yokugenqula urhulumente walelo lizwe nyakenye.
Lanxa amabandla aphikisayo sithi ayafuna ukuthi kube lo mmanyano wokungena kukhetho lomnyaka ozayo, inkinga kukhanya sekuyindlela okuzabelana ngayo izigaba zokuncintisa. Phansi kwesivumelwano esiyakhandwa ngumongameli we-MDCT lamanye amabandla, ibandla le-MDCT lizancintisa kuzigaba ezedlula ikhulu lamachumi ayisithupha, kuthi icele le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lincintise kuzigaba ezingamachumi amabili. Amanye amabandla lawo akumanyano lo azancintisa kuzigaba ezithile kusiya ngokuvumelana. Kodwa lokhu yikho sekudale inkulumo eyabangela udlakela emahofisini ebandla le-MDCT koBulawayo ngesonto, lapho kwatshaywa khona umsekeli kamongameli Tsvangirai uNkosazana Thokozani Khuphe labanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo endawonye lonobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Yabona into eyokuganga engaziwayo ukuthi ukuganga kwangkhona kujongeni kusebe kusenziwa ngubani efunani, kuba nzima ukuthi ubekwazi ukuthi khona yini okwenzakalayo. Ikhangele futhi ukuthi ungakhohlwa ukuthi ibandla le-ZANU-PF lilabo ubungcwethi bokuthi lenze elingakwenza ukwenzela ukuthi laba abaphikisana labo babonakale bengabantu abangafanele ukuthi bangaba-challenger. So ngazo nezizathu awungake wathi ukuthi yibo kumbe kayisiko. Njalo futhi kuzima ukuthi uhluthi yibo kanye ungakabi lobufakazi bakhona. Andubana ube lobufakazi uzabe ucabangela ngoba sibazivele bengabantu abangcolileyo. So sizacabange ngoba sibazi bengcolile. Kodwa okusalayo ukuthi okwakathesi akula muntu sibili ongaba lobufakazi ukuthi laba yibo abakwenzileyo.
Mnumzana Fuzwayo, wena ubona njani udaba lolo? Nanku uyakhuluma lapho Bebhu kuba naye akucaci kahle, kodwa ke ngabantu abaziwayo ebandleni lokuthi ngamalunga ebandla.
Ngiphosa ngivumelana naye to a great extent futhi ngoba okwamaqhimi ama-operations ezano sesiwabonile, siyawazi sesihambela nguma ngomude. Bale-capability yokuthi bengene be-infiltrate. Be-infiltrate besuka kwabanye abantu abangayisibo ababa-directly involved in executing izinto zabo. Laba aba-executayo babe bengazi ukuthi bona bakusetshenziswa kuyiphi program. So there is that possibility enkulu kakhulu ukuthi kungabe kule sandla sabo phakathi. Ngoba vele ibona into abayifuna kathesi ukudistabilize ama-opposition ayo yonke indlela. Bese sibuya futhi on the other hand siphinde sithi singagijimeli ukubaphakamisela phezulu kakhulu kwesi sikhathi lalapha abangekho khona. Siqale sizinuka amakhwapha thina sithi thina on our side si-right yini ukuthi si-understande kuhle indaba yangkhona. Kungatholakala ukuthi ngempela ngempela ngabanye abaphakathi okungalami lezana sesiyikhukhumeza yona ingenzanga lutho. Kumele kuqale ku-investigate laphakathi ukuthi yithi khona ngapha ephathini kuma-opposition kuvele kumi njani, kuyazwanwana yini, kubangwani kuze aphumele egcikeni ukuthi kambe lokhu kungaba kusuka nga. Kodwa ama-chances okuthi i-CIO lingaba-involved ayi nalo lingaba khona. Laba abafana besetshenziswa bengazi kulabanye njengale eceleni okuyibo abaphethe yonke into bethumela abafana bengazi ukuthi kathi into le isuka ngayo.
Mnumzana Bebe, siyabona ukubana lokhu kuthiwa kungakwenzakele ngenxa yokubana bakhona abafana lawe abangathakazeleli ukuthi kube lo manyano wamabandla. Kungakuliqiniso yini lo?
Wathi ngukorrect Bekandi. Nxa uthi wena abanjengami abangathakazeleliyo angikhona ukuthi ukhulume iqiniso kwabo. I-statement ngiyabona siphume emlonyeni wakho ungaziswanga ngoba akula lapho ongaba lobufakazi kumbe lapho engatsho khona ukuthi kangithakazeleli ukuthi ube umanyano. Kodwa-ke engingakutsho ukuthi kulalapho engithi khona umanyano obekufanele ukuthi wenziwe usaziwa nguye wonke umuntu ikakhulu abantu abavotayo ngoba phela sinenza izinto abangazaziyo abantu abakho abafutayo uyabusuke kuhluphe ngoba yibo esibadingayo ukuthi bangene kungena bethu do bengene umuzi ngomuzi bahambe ngezinyawo bekhuluma bekhankasela izayo so kuqakathekile ukuthi nxa besiyakhankasa belo mlwazi olugcweleyo ukuthi kona bakhankasela into ethi ko nxa laba abantu abafanele bakhankase besabuza imibuzo kufanele lami ngime kancane ngilalele ukuthi imibuzo abayibuzayo ngilalele ukuthi izifiso zabo zithi andubana ke senza ukuthi hayi into leso esingayenza okokuthakazelela hayi mina utshela gani ngiyathakazelela kakhulu ukuthi kube lomanyano but umanyano kawube ngumanyano omanyanisa amaZimbabwe azakubona hatshi omanyanisa abakhokheli bamabandla ngoba ngapho umanyanisa abakhokheli bababandla kuzaba ngumanyano ophezulu.
Mnumzana Fuzwayo, wena ubona njani udaba lolu nxa sekumanyenwe indaba yamasithi oluxabanisa abantu?
Liqiniso lelo Christian Choi. Into yokuqala kumele sibeyazi ukuthi nxa kuyiwa ku-coalition wonke umuntu othi mina ngize ngena ku-coalition kumele angene ekwazi ukuthi kumele azinikele to make ama-compromise ngesilungu bathi i-give and take ukuthi awusoze uphume lakho konke okufunayo wena ngoba abantu bebaningi bezehlangana so nxa kungangenwa ku-coalition kungena that spirit yokufuna ukuthi kube lama-compromise i-coalition ayisozisebenza and lapho embona kule mistake khona i-coalition leyi isisuke yaqala ngoku-emphasize kakhulu on kuyena le ndaba yamasithi nama-leadership e-coalition ingakayakhi i-basis ye-coalition yangkhona bekumele ukuthi ngakathi sesikhuluma ngokuthi amabandla ayabhoda wona la afuna ukungena ku-coalition akhuluma ebantwini athengisa i-coalition kuqala.
Alo ke ngumnumzana bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye lonobhala ubona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MTCT umnumzana Abednego Bebe.
Izikhwicamfundo zokholo lwesiKristu lo lwesiMuslim ziqhuba umhlangano wokufundisana lokubonisana ngokuphathelane lenhlala kahle eKwaZulu. Ziyafundisana njalo ngokungenziwa ukukhuthaza ukuzisisana phakathi kwamacele womabili. Kuvika uMavis Gama.
Umhlangano wamaviki amabili lo uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano we-Interface Committee of Zimbabwe. U-Sheikh Ismail Duwa, umgcinisihlalo we-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe, ngomunye onkokheli ekule committee.
So this was just an information dissemination whereby
lapha besifundisana sebenzisa iQuran wayo ngoba abantu kumele bazwisise ukuba kulokholo lwesi-Islam olulandelwayo ngabalabo abakumuslim. Ukholo lwesi-Islam lufundisa ngezokuhlala ngokuthula. Kuphambana lemfundiso yesi-Islam lo olandela lolukholo nxa ethe waganga wabulala loba ukwenza okubi akulani lokholo lwakhe nguye oyabe enengqondo embi.
Uduwa ethi lumhlangano usungowesithathu njalo sekusize ukuvula ingqondo yenkokheli zenkolo zombili. Omunye wabangena lumhlangano ngumnumzana Thabani Dube olandela ukholo lwesi-Islam. UDube uthi iyadingeka imihlangano yalolu hlobo ukufundisana phezu kwenkolo zombili kakhulukazi olwesi-Islam olulabalandeli abahlezi becatshangelwa ukuba beyizigebenga.
Ngoba izinto abakholwa kizo ziyafanana kakhulu kulokuchiyana. So asimelanga siqakathekise ukuchiyana okuncinyane kodwa thina sifanana endawo eziningi. Ngathi ngamafeature yinto esiyihlalele lapha kumbe esifunda ngayo. It's a course. Ikhosi kufundisana ukuthi singahlalisana njani. Njalo silama lecturers from both ama-Muslims lama-Christians bayasifundisa ukholo ukuthi ukholo luthini, amabhuku athini, avela ngathi uNkulunkulu uthini ebantwini. Thina sonkeni singabantu singakabe ngama-Christians nama-Muslims kodwa uNkulunkulu ngayesi addressa usi-addressa ngokuchiyana kwethu lokufanana kwethu njengabantu.
Uphinde wasola abezindaba uDube ethi yibo abakhulisa udaba lokungezwani kwenkolo zombili.
uzabona ukuthi ngemide esilaye le amaphepha esilaye lama television ethu la asitshela amanga kuningi ngaphakathi kwamakholo lawo ngoba amaphepha ngabe bhala kumbe ama journalists ngabe senza umsebenzi wabo esisigadi babe qhakathekisa ukuthengwa kwephepha abasaqhakathekisi ukubambana kwabantu mbe ukuthandana kwabantu
umnumzana Jeffrey Moyo olikholwa lesiKristu uyalincoma lelinyathelo elithethwe ngabenkolo lezi zombili
oku right lapha lokuhlangana kwabantu laba yikuthi kuyabancedisa ukuthi babone ukuqhakatheka we religious freedom ukuthi amabandla ibandla linye lalinye lile freedom layo yokukhola kwalo so yiko ngisithi mina vingahlangana yesi kodwa ukuthi bazazwanana lokho akusoze kwenzakale kodwa lokhu kuyenza ukuthi babone the importance ye religious freedom lapha eZimbabwe
lomhlangano wokufundisana ngezenkolo ezimbili lezi uqhutshwe ngosizo lwemali evele emahofisini esigondo seIrani kuleli ungenwe ngabavele enhlanganisweni zabakukholo lwesiKristu ezivalisa eye Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Greek Orthodox, Unity of Holy Gospel, Roman Catholic, Lama Paradise Gates. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi kuhle kakhulu ukuthi abantu kwele Rwanda benze ukhetho lukamongameli olungeladlakela mhla ka-4 ngoNcwabakazi. Uhulumende wakwele Rwanda uthi abantu abedlula izigidi eziyisithupha 6.6 million bavotela umnumzana Paul Kagame. Abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi ayisitshiyangalombili abavotayo yilabo abaphikisa uhulumende. Uhulumende weRwanda uthi abantu abedlula isilinganiso sokungamajumi ayisitshiyagalolunye lesikhombisa ekhulwini 97.6% bavota kukhetho lolu. Kodwa-ke uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department luthi lukhathazekile kakhulu ngokwenzakale kukhetho lolu. Isikhulumeli sohlangothi lolu uHitha Nyuet uthi kukhona owahambanga kahle sokubalwa amavoti kaZulu. Uthi ilizwe leMelika lijayela ihlombe intatheli ezindaba zeRwanda ngokuveza ubungilimbani lobu njalo lokwethulela uZulu ukuthi abaphikisa uhulumende babekhahlanyezwa nguhulumende. UNyuet uthi iComission yeNational Electoral Commission layo yenze kahle ngokunanzelela ukuthi kukhona obekungenziwa ngemfanelo yezama ngamandla wonke ukuthi ikulungise. Uphinde wathi kuyabukeka kakhulu ukuthi kwenziwa ingxoxompikiswano phakathi kwalabo ababefuna ukuvotelwa nguZulu kukhetho lolu. UKagame wangena esikhundleni sikamongameli ngomnyaka ka-1994 kulandela impi yomvukela.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Kwezemidlalo ke lamhlanje ziwe ngophondo ezikamagepula iqembu le Highlanders bayilishaye nge 2-0 iZPC Kariba kumdlalo we Castle Laga Premier Soccer League odlalwe lamhlanje. Komunye njalo umdlalo kube iCholocho 1 Capes United 1. Lwane Super Sounds iqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukane isikhangele ebezihamba phambili.
Inkokheli yamabandla isikhombisa abumbe umanyano ngempela sonto edluleyo oMDC Alliance ihlangene okwakuqala lamhlanje eHarare.
Ukusungulwa kwekolishi leRobert Gabriel Mugabe University ngemali engange $1 billion sokusolwe nguZulu othi lokhu yikudlalisa imali.
iKFC ilandula imbiko ethi iqatshe izisebenzi ezivela iHarare kuphela. Siluqhiba ke lapha uhlelo igama uChris Gande.
Lontungamile Nkomo.
Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.